kuqakathekile kakhulu ukuba kume ukulwa lokuba bathole isikhathi sokuba labo abakade bethunjiwe bebiselwe ezimulini zabo. Lokhu kuqakathekile njalo kusinika ithemba ukuba indlela yokuthula ingaba khona, njalo ke kusinika ithemba ukuba i-Israyeli leHamas bangathola indlela yokuba bakhulumisane loba bengazwisisani, kodwa kube le ndlela yokuba kube le ngqubela phambili yokuxoxisana.
Ye kuyiwa phambili kwabasitwa ndibona zani-ke bakhona abanye abathunjwayo abangakhitshwa khona ngale-ke iHamas, njalo ne-Israyeli khulule abavalelwe entilongweni.
Sibona lokhu kuqakathekile, njalo ke siyathemba ukuba babe lokhu bekhipha abantu ababotshiweyo ukwenzela ukuthi bengali, kodwa kube lesikhathi sokuba abantu bakhulumisane. Ikakhulu sizwa usizi olukhulu kakhulu ngabomama labantwana ababayibo abagcina besifa belimala nxa kuliwa izinto.